siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga lamhla sixoxa lo nkosikazi Dorothy Bebe umgcini sihlalo wogacha olubona ngeziphathelane labesifazana kubandla le MDCT sihlaziya ukuthi abesifazana baphila njani ngesikhathi umnotho welizwe ulukhuni
konke kukhona kwemama omama yibo abaphethe umnotho welizwe ngoba izinto ebulima khonokho kokuthi lima kuthiwa kuyalinywa kwezwane kusuka ezandleni zabomama kubuye khonapho emisebenzini yemafektari into eziningi zisezandleni zabomama kodwa mama babadubeka ukudlulisa ngoba kathesi ukuthi umama aze ayithenga i-2 liters ze-cooking oil sifumele abe ne-$100 esandleni i-$100 yakhona uyayithatha ngathi imisebenzi kayikho ubaba kasebenzi laye ngasebenzi iyi-informal trade just imagine uthengisele omunye iziti laye banomunye ethenga iziti komunye ayethenga ama-tip-tip ethenga ama-tip-tip kuze kukwama imali yesaka lempuphu oku-10 kg yempuphu okuthengisisa omama basadala lasekulokana omthwalo wedonki silatho kokudlala banxaka kuthiwa ye omama bakwathiwani yekuyalungisa izinto zalama-platforms okulungisa izinto but mina ngokwami yeti angikayiboni sibili impumelo yakhona engathi ama-results akhona lawa ayabathatha
kungabe lokhu kubangela lodlakela yini ezindlini
okomnotho elizweni ezikulisten phambelile kungazabela ukuseli kubangela udlakela ngoba endlini nxa kungalalutho vela kulama lawo uyakwazi ukuthi mhlane uholile uyahamba uhleka mhlane yalelo langa uzwa nje uzihlekele uwedwa but wathi mo omunye ekhangele ukuthi omunye ngiyozama ozakwenza endlini kube ngcono kudlile kuye abantwana baye esikole kuyembatho zigqoke athole ukuthi yena belaye kakwanisa lana laye akhangele omunye vele ngingazabeli kuliyekele ukubanga udlakela ezindlini ngoba umusa uba khona endlini nali le nzuzo yonke lithokozile labantwana ubaba lomama labantwana lonke liyifamily lonke lile nzuzo efana naye elithokozisayo nxa esiyazuza iyathenga i-city for example ehambe uyethenga inyama inyama uthenga inyama ye-50 iphuma amaqatha angu-2 usuphele ichomoliya oyitsho engadini sidliwa ngabantwana amaqatha asengakabani akuntshela ukuthi abantwana bonanti labo babe sizabela ikhangela lami ngiyabe ngimkhangela ukuthi kathina sesidla inyama thina singayisho vele sesisiye esigcineni noma sesisiyalala vela kuphela mina
uke wakhuluma ngama-platforms usizwa njalo ukuthi kupolad kulama-thematic committees ikhona le abesifazane ungabe uphatheka kuyo yini njalo inganceda njani abesifazane
i-committee leyo abesifazana ikhona kodwa ayikaqalisi ukusebenza isesekhona ngomlomo yiyo sikhangelele ukuthi sibe ngathi singomama lapha lathi siyahamba siyebhodla khona kube ukuthi ngakwenzeka laba abaphakathi abaziba sebeyiyo bayithuthise leyo omama bahambe ngoba omama balandisile khona njengoba adensitho bebaningi inhlupho abahlangana nazo ezibhedlela omunye uthe mina ngise esibhedlela ngisebenza esibhedlela ukuthi kuphuma isidumbu selito sefile i-120 sokuyi-120 so yikho esithi thina kungabe kuthiwa yabomama yena le iyaphangisa sibili ibe khona masinyane omama bayebika ngoba yibo bahlangana le nhlupho ezini
kodwa ungathi mningi yini imizamo eyenziwa nguhulumente ukuthi nanze amalungelo abesifazana athuthukise le mpilo ya
mina angikawuboni sibili angifuni ukuthi ngikamba amanga angikawuboni umvuto sibili engathi mina lo umvuto sibili uyazanya yebo uyazanya njengakhonokhu nje khathi esingabe ephalamende sesayenzela yena leyana i-proportional representation eyokuthi kulabo mama ngoba abababevele besivalele kodwa esesikufuna kathesi ukuthi sikulinga hayi umzamo kube yizebra kube yindoda kube ngumfazi kube yindoda kube ngumfazi hathi keze ukuthiwa khona kurizerve ezindala sifuna sibe yi-50 sindlela leyo hathi i-50 leyo yokuthi kuloku elizakuphiwa kule ngxenye eliyiphiwa ngaleyo ndlela nje ngakhonokho ngathi yikho njengo engingathi mnambona engazathi kungaba kusokungani ngakhonokho kuba ngcono kodwa vela akungabi lokungcono esiyile sifake
leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Dorothy Bebe umgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDCT asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSthandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.